Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT, abatsha abasebenzele West Nicholson beli qembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasusa emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa isiphathamandla zakhonapha ezithi asuki kulo mgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatshe lamhla, yikho okudla khona isiphathamandla esikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibaswisele emgodini. Sicela abe-ZACC bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleMinister of Mines esithi lile sandla kunkohlakalo eqhubeka emgodini yegolide.
Minister of Mines, angikwazi mna beselazela lungisa amamephendanazimvuthu. I can say maybe you are causing a double allocation of claims. Ngoba yona le double allocation of claims, at the end of the day kugcina kusiba le bribe. Ungeke ugcine uagree ukuvumelana nomuntu ukuthi aphiwe iclaim akadinge omunye umuntu kungena imali ephumile phakathi.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphelele entolongweni.
Indawo ezinjengabogwanda azidikliwe ama gold zones ukuzathi ukuthi konkhona ukutholakala ule gold eGwanda esiyocala. Kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngani.
Umnumzana Onesmus Nyawunde olilunga lezakhe uthi abazohlolisisa lezi zikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
I was very disturbed when you were talking about the issues of the Nicholson.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni, ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitshwa uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosibikela. Nxa sesibikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lo mhlangano bakhale ngokuthi lezi siphathamandla azibaholisi lapho zitheza baqhatsha njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube kanye nomnumzana Jaffe Dube ebandla lezanu PF ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba kodwa siqoqe lo mgcini sihlalo ebandla lezanu PF ezansi emaNdebeleni umnumzana Rabelang Thweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo hatshi ukuba bagijimele ukubona zindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.